So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhla ka 23 kuMbimbitho 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiya lithengisa kwele Dubai. EliZimbabwe lithi kalisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese-United Nations Sustainable Development Goal No. 6 lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Izakhamizi zeChayile leMjimila ku-Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabonakude oweAl Jazeera namuhla wethule ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe sezisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiya lithengisa kwele Dubai. Kule filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni asemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentathelo izindaba zeAl Jazeera ezichaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye levideo. Intatheli zindaba zeAl Jazeera lezi zazilande uAngel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kulifilimu etshela intatheli zindaba lezi ukuthi lokho yinto elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakulifilimu abafana lo Kamlesh Patton, uEwan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazo weAl Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. iStudio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho kaHubert Angel kanye lekaMacmillan. Sibuze ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi waphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. Ubert Angel bekhuluma izinto lezi xa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokufika kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli kumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole uyase umuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, labo okukhulumayo kona kokungcolileyo kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lowo ngesikhathi, ngoba kaso muntu omele ilizwe lo, umuntu okumele izigangi zakhe asebenza lazo esekwenzeni ukuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwadi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapholisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abatshoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwi ilizwi abalikhulumayo lokho abakukhulumayo. Nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho, kodwa isithe sitshoyo kutsho labo abayibo abathintakala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo, ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika ukudingeka igolide, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe, uhulumende ephika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona ke ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa, kuya ngokuthi baseduzane okungakanani lo mbuso bakuyiphi section yezanu PF.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. EleZimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esesustainable development goal number 6, kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal number 6.
Mr. President, regrettably, at the current pace and despite our own efforts, Zimbabwe and other countries will not be able to achieve SDG6.
Ukulusizi ukuba ukusikhathi samanje langaphezu kwemizamo yethu, iZimbabwe kanye lamanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza iSDG6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lakuzohlangothi lezokuhlanzeka kubo bonke abantu isiyafika ngomnyaka ka-2030.
Ophatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni upa umbono wake ngala mazwi ka Dr. Masuka.
Uzulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi njalo amanzi akhona aphuma kanjani ngoba sinabanye abantwana abazaliwe lapha kwalesi Zimbabwe abakazake babona ngisho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga into ayazi nje kuphela ngeyokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindizela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kobulawayo kule eyayithiwa yiZambezi Water Project lakathesi sesibadala sesilezimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwayo ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi. Njalo isikhathi esiningi sebegcina benatha emithonjeni leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungowokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka ka 2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Iza kamizi zeChayile leJimila kuward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala embilonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Iningi selitshona lisemasimini lilinde izilimo. Kubika uEzra Chisa Svanda.
Zithwele amakhaphavu zayo ezikamizi zakulendawo zilwisana nenkawu zona ezizenzela umathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele uthona emasimini ecothana lenkawu lanxa ehluthwa ngamadolo.
Akulanto engingalenza vele kuhlala kunjalo kungavela silime zihlala khonapha. Noma uwomilunje ziyathwala zibahlala khonapha ziyathwala ziyendahla ngaphandle zingezivuke ziyephule ziyephule. Emasimini aba ngifika vele ngabo 55 kumele kungene ngabo 6 kumele kungene ngoba ngisenzela ukuzihlalela zingakayihle ezihlaleni. Ebusuku ukuthi akaziboni ngoba nxa siseduze ngazekela sondela sasikwanisa ukuzikhipha ensimini.
Ziyazilokuzigijima
zokuzigijima zithatha ngapha zithathe ngale njoba ngingaka ngigijime yele ngigijime yele ngibona isimi sikhulu ngapha yele akakula mto ozangenzela ngaphandle kokuthi ngigcine khonapho hlale kanyeni loba uzwa mawubona wamangala. Angisacendi aze ngicende ngavuna khona.
Umnumzana Nzondo Khabo weJimila layo uthi babhekane lodubo olukhulu.
Lapha sihlutshwa izinkawu zinyoni izinto ezihlupha kakhulu la. Inkawu ziyadlama umumbu ivuka ngo-4 zize zetshayisa ngo-8 kathesi sozike zikhona zazigxotha ziyabuya kodwa vele ngakumanzi kunje zikuyadeyile vele.
Kukanti ugogo Madube ungumfelokazi uthi siwahle wakhalala ukulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Bakithi sadubeka ngenkawu sezisicedele amabele khathesi singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe uyedwa walimala angazi ukuthi senze njani mntanami. Sitshona silwisana lazo zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala nganeza abantu shuwa.
Ukhansila ka ward 6 umnumzana Mthelisi Sigosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawu lenyoni sokuvuka ubhova.
Sobanye sibeze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe abanye sebezize bagive up inyoni ziningi kakhulu. Otherwise bekungani kungcono sifile emasimini kodwa ke inyoni indlela eseziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yebona ngezihlathi Air Forest Commission isola abantu abagqamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana asela madlelo. Umnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho ikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapho abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo kusezihlahleni izithelo zezihlahla lokunye nje okuphuma emagushini ngakho ke amagusha angaphambaniseka kusho ukuthi i-capacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho okudliwa yinkawu iyehla inkawu bese zidinga indlela elula ezingathola ngayo ukudla bese zisondela emasimini seziya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emnengi yakulindawo lonyaka. Inkawu sezitshaye zathintitha izilimo zabantu. Ugatsha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele Studio 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu zonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele Studio 7 eJimila ku WhatsApp seTshonotsho North. Igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikolo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sibika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada lamhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele ePhalamende lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. LACC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna osobhuku abalisa abongi ababalisi otshekesha abasebenza ezindlini labo bonke abantu bezimbabwe. Ibandla lezano PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempela viki olokudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempela viki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gift Osterlos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. USiziba usungula lingxoxo.
Besile nihlele besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano. Indawo yonke jikelele le-Manicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke ebephakula khona uhlelo lokubana-ke i-process zizahamba njani ukubana-ke zikhetheke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela idale lephalamende, njalo ozasimela engumongameli. Kuyenze siqalise i-process yokubana abantu-ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene-ke ukampeni yethu sisukwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele iPPC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawasidelana nje ku-Freedom Alliance, lina liyenzani kula ngapha?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election. Kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla, abantu bendawo kube yibo abazithethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungavuyi inhlangano zifike zithi khona votelani imuzi besezitrampethi ukuthi kakuvotela imuzi, kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho nakupolitism njengomama ongekho kupolitism, bathi sicele ukuthi liyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angene abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu olalonto ukuthi uvotelwe ngupresident akazifaki nje akhonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo okwalesi sikhathi into engingakutsho lo.
Baba Siziba, nxa sesikhuluma ngakho lokho okukhulunywa ngubaba Ncube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabo president lani lani, kambe na liyazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolu kumbe vele sokhethe ukuthi ungitshanise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna ukukhansela noma ufuna ukuba umember of parliament noma ufuna ke uba umongameli, kufanele ukuba umuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through esithi community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina nje siyazi ukubana umuntu omila ihlanganiso ye-TCCC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini yona le yesithi nanegotia policy position yethu njengenhlanganiso so ngizafuna-ke sihambe indawo yonke silalele ukukhulunywa ngabantu kudala-ke ikakhulu amanye ama-political party ngakhangela bayakhuluma-ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela beke babakhethayo lokhu kulodubo ngoba abantu bafika besithi alo elimcethileyo thina siye simfunayo so kathesi siya yes siyalalela-ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele sizwe njalo kuma-stakeholder amatitsha amavenda osobhuku izinduna yabona-ke bonke abantu abahlala endaweni nale ukubana bekhulume nxa bekhetha u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina ku-TCCC esibona ngani ngama engumongameli ngulowo yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo lokuvumelana lokubana nje ukukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma emele i-TCCC ebe sesiyaphablisayizwa-ke sihambiseze kubana ayilaba yibo-ke abavele ebantwini sesiyenzile ama-process yethu so uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu
ye kambe Ncube singathi-ke kugxile kanganani ebantwini khonokho okukhulunywa ngubaba uSiziba
ye babuduke okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini siyababonga ukuthi bona njenge-TCCC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathebelelo ukuthi khona sibona kusiza umuntu indoda esekitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni abantu vele abakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi okuyikho kushiwo yi-freedom alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one kukhethwe umuntu abafuna kungumfundi ukuthi kabamele kube yibabamthetha kungabuyibale lifuna ukwenza into eliyifunayo ngibona ngathi kulokho basilalele osiziba lequla la njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza uhlupho yikuthi osiziba seza kwenza futhi nxa selesize ebantwini anti kulabanye babebelezikhundu bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso wesitrata zabo yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo labo lungagquleka amadolo khonabo
khonapho-ke Siziba uyakhuluma Ncube uthi-ke kulalabo phela ababamba izikhundla khona manje bangansara bethi hayi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha liza kubamba njani khonokho Siziba
lokho kuzaba nzima ukubana umuntu efike esikhundla ngoba leyi phela Dube leyi ngeyama-citizen so ayi ithiyene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonywa ngo-2099 noma 1948 yeke ngiyamasikisheni ilo mnyaka owodwa iqala ngo-January ka-2022 so ayila muntu ongathi hayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile mnyaka eminingi
umnumzana Gift Osterlos Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa ngu-Gibbs Dube we-Studio 7 Uhulumende wakweleBotswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola eMelika alikhulu. Kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi uhulumende wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje unkulungwane eyodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika Mukheti uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabala ndleko eningi efana lokubhadala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla
udirisa motakasi wamolapeng khaduyele rente
ababhadali irent, abathengi kudla, abathengi amandla kagetsi. Lokhu kutsho ukuthi iholo labo
alilandileko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMokgethi isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abeZimbabwe baseBotswana bafana loNkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe, akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe. Njalo i-stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afika afuna indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti. Angeke abhadale irenti, yabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani. Aba-appreciate, batshengisa ukuthi aba-appreciate lokho esibenzela khona abantu labo.
Le yimbono njalo eka Nkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eGauteng othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Loba kunjalo mne wethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irenti. Ele umntwana efunda abantwana babe befunda ubhadela irent abantwana bayafunda i-1000 is not going to be enough. Aso enough vele ayikho enough ngisho lokhu phela asebekwenza it's a black against black, it's a slavery. Singathi slavery akula ukuthi kutwani phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye uyakutshela ukuthi ngikhangele umntwana ngiwatshe ngigezise ngipheke ngikline endlini bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ngumuntu enalo ukuthi aholi 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthiwa nje vele ngaye kuya ngokuya benze njenge South Africa. Ukuthi imali yomaid vele imali engaka nothi imali encane sebe ukuthi ekwesithu abantu bekhaya siyabandezelwa because ibona unganazelela bona abantu besole nabafuni futhi imisebenzi ezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela eParliament lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese Sustainable Development Goal number 6. Kwanele olivalelisayo Montungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.